phezulu wabobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo umhlangano owenziwe ngumongameli Mnangagwa labenhlanganiso ezizimeleyo lapho okuxotshwe intatheli zindaba. Iningi lisola kakhulu ukubuya kwakhe ngudlu ngoba kunje iningi labantu alazi ukuthi ukhona. Unkosikazi Alice Ncube, isakhamuzi sakobulawayo, uveze ukukhathazeka ngokuthi kungani ehlangene labenhlanganiso ezimela abantu ethi ungani ufuna ukuzethusela.
Uhulumende awumelanga angenele ekusebenzeni kwama-CSOs ngoba vele isisekelo sombuso siyabavumela ukuthi babe khona basebenze labantu. Khathesi sekungani uhulumende ufuna ukubethusela endleleni yabo abasebenza layo labantu. Njalo amanye amazwe akhangele wonke la amanyathelo ayenziwa nguhulumende ngeke adlelane lathi njengelizwe nxa uhulumende lo esethusela thina abantu.
Umnumzana Joseph Mafu, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi nxa umuntu engubaba womuzi kumele enze izinto ezisegcekeni ukuze abantwabakhe bamhloniphe.
Kamangalisa ukuthi upresident akuyemfihlo ensitha ngale ubaba womuzi ezo-addressa ama-issues but abantu abalandileyo engafuni bebekwazi ukuthi khona. Khathila nje thina abantu bakobulawayo efuna ukukhuluma ngathi ngabuye sikwazi asinxuse lathi sibe khona. Ayikho nto anxuse abantu bakhe abafunayo abalutshwane but ngingasebe ukupublisha enyuzini uzezokuthiwa ubeselanda abantu bakobulawayo kalandanga thina kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe ngabe ukuthi uzo-addressa i-issue yekugrawundi kabize thina abantu abalahlekelwayo isitobe abantu abafelwayo azosi-addressa not ukuthi ngokulahlekelwa ngabantu ekugrawundi. Ngabe ukuthi umkhuluma ekugrawund kabize thina izakhamizi asi-addresse simtshele ukuthi sizwa ubuhlungu obunjani nokuthi sidinga usizo olunjani not in secret. Nangobaba kumelanga wenze izinto in secret, kumele ukuthi wenze izinto impasi kwenzise abantwana bakho bakuhloniphe.
Umnumzana Bekezela Nxumalo, ongomunye wabahlali bakobulawayo, uthi umongameli usebenzisa imali kaZulu ukuze aphaphe kundizamtshina, ngakho kumele uZulu abekwazi nxa ebuya.
Upresident bani ocashelayo? Thina besifuna ukumbuza ukuthi ngathi igugurawundena wayenza njani and nxa efuna simxolele ngabuye sihlande straight, hayi ukuthi abuye efike invite abangani bakhe thina ebeseespect ukuthi ebesesithi ubuthiwa waxolelwa uyabe exolelwe mbane engalandanga abantu and thina lalapha sesisizwa sezesizwa kungamafungafunga ukuthi ukhona nxabuye ukuthi kungamafungafunga ukuthi ukhona kahlale eHarare ngabuyi na sizidingele omunye upresident njengoba yena kukhanya ngale kafuni ukuthi asibuse yena ufuna ukubuya ngapha uzivakatshele nani kuthiwa yini iholiday yakhe kuzolala ehotelini uphela basebuyela esebenzisa i-taxpayers money. Imali yethu la isebenzayo yokugada information ebuya lapha imali yethu.
Osakhulayo wakobulawayo uPhesi Sibanda uthi umongameli kumele abhode idolobho lonke ikakhulu izibhedlela ebona ukuthi abantu balenhlupho bani.
Sesimangala kakhulu ngokuthi upresident ukhona lapha ngemva kokuthi besingakudlelwanga singakwazi. Okusimangalisa kakhulu ngesikubonayo ukuthi khathesi empilo akulazinto ezikwaniseyo abantu bathwele nzima ukuthi bakwanise ukuthi basezandlela bezibhedlela amanzi into eziqakathekileyo azikho ukudla konke lokhu akukho kodwa kuba khona kwakhe lapha besifisa ukuthi ngazayo uyabuya abona ukuthi abantu bakobulawayo bahlukuluzwe kungananani bacabanga bahlangana nazikizinhlupho ukuthi konke lakhe sikwanise ukuthi simtshele babekwazi ukuthi bengazisithathela.
Kusenjalo umongameli Mnangagwa uxotshe intatheli zindaba emhlanganweni wakhe labenhlanganiso ezizimeleyo. Kuthi umqondisi we-Center for Innovation and Technology, i-SITE, oyintatheli zindaba uZenzele Ndebele ubotshiwe phandle we-State House lapho okukade kusenzelwa lo mhlangano, amapholisa esithi amfumene elamagabha entuthu ehitshayo asasebenzayo emoteni yakhe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubesesusiwe enkambeni yamapholisa e-Hillside wobulawayo esesiwe uhlangothi olwe-law and order kodwa ungakacaci icala alepheswayo. Umhlangano kamongameli labenhlanganiso ezimela abantu lamuhla kobulawayo awuphathanga kuhle uZulu waleli dolobho ngoba bethi nxa umongameli ebuyile endaweni yabo kumele kube sobala wazakale ngumuntu wonke ungakhathalekile ukuthi ubeze ngenjongo bani. Iningi liveze ukudana ngezinqumo ezenziwa nguhulumende ngoba kungani abananzwa njengabantu beveza njalo ukuhlukumezeka ngodaba lwegugurawundi okusuke kwakhomba ukuthi amanxeba awakapholi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.